Awudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
into yakhona vele khanye ngani ifihlakele abafuni ukuthi kwazakala ukuthi bangaki abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu sitesta, sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona sebevalile kumbe sebediniwa sazi. So bazawutesta, azasitesta kusasa.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seledlule inkulungwane eyodwa 1064 phakathi kwaleli nani sokuleli phezulu labongi abasafundela umsebenzi.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi izikolo zingavulwa siyakuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala. Sokumele sithathe isikhathi lesi silungise i-issue ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka 28 Ntulikazi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weMelika usededele emuva kusiqondiso sakhe sokubamba ngamandla izifundi zemakolishini ezivela kwamanye amazwe ukubuyela emazweni azo nxa amakolishi azo eqhuba izifundo zebulenjini kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umntwana olethwe esibhedlela ngomgqibelo eqiniswa luqhuqho lwenyumonia ubikwa engumunye asebethethwe ligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Lo mntwana uhle waba ngumuntu wakuqala obulewe yileli gciwane esabelweni seMatabeleland South. Kwakhuphula asebethethwe yi-COVID-19 elizweni jikelele laya kwabangamashumi amabili 20. Ekutshoneni kwelanga langolwesibili inani labakade besebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese lisedlula inkulungwane eyodwa 1064. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi amathathu 30 abatholakale bele gciwane leli. Asebesinde kulumkhuhlane lokhu bengamakhulu edlula kancane amathathu 343, kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolunye 93248. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.5 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 582,323. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.8 million, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 625,702, labulala inkulungwane phose ezilishumi lane 13,797, kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 316,735, kubika abenhlanganiso e-African Union. Ngokunjalo nje kulenani eliphezulu abasafundela umsebenzi wokuba ngabongi abezibhedlela zakoBulawayo asebebanjwe belegciwane le-COVID-19. Iningi labafundi laba likhala ngokuthi impilo zabo sezisengozini ngoba behlangana lezigulane nsuku zonke bengelampahla eneleyo ukuzivikela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye lezinye izisebenzi zempilakahle lokhe bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwempahla yokuzivikela. Lokhu sekwenze ukuthi abongi abasafundela umsebenzi kanye lalabo abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bathwale nzima ngokonga izigulane esibhedlela. Umnumzana Love Momoyo, omunye wabongi uthi inani labantu ababanjwe igcikwane abalazi ngoba yonke into yenziwa ngudlu.
Results akhona aphuzile ukubeyaza uya ngeSaturday. Batshele abanye bethu bonabo ukuthi bengaphume ezindlu emarumini abo. So abaphumanga emarumini ngeSaturday. Kodwa-ke ama-results abuyileyo abuye kuphela abantu abapositive ukubanjwa abangu-4. Then ngelanga elilandelayo basebebamba abanye ababili. So into yakhona ama-results zonke ephuma mbitshana mbitshana. Abanye ama-results akhona aphumile lamuhla kodwa ngabalutshwana abakasitsheli ukuthi bangaka abantu bakhona. Into yakhona vele khanye ngani ifihlakele abafuni ukuthi kwazakala ukuthi bangaka abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu esitesta. Sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona khona sebevalile kumbe sebediniwa sazo. So bazawutesta azasitesta kusasa. So kunje khathesi silindele ukuthi sizwe ukuthi bayasitesta sikhathi bani kusasa.
Umnumzana Talent Ncube oyisisebenzi sempilo uthi ukuhlolwa kwakhona ngani kulenketha bechabi ngoba balutshwane asebehloliwe.
Khathesi into esefuna ukuyenza vele ukuthi behle beteste wonke ama-students ngoba vele khathesi sosinje sonke akuwu-live noyi-one esingathi kakho exposed. Abantu laba sihlala labo lapha sisidla sonke sisebenzisa ama-toilet one. Kodwa-ke nxa ungakhela khathesi ukuthi bateste babalutshwane ngenxa yokuthi kwakule patient eyayifile ibulawa yi-corona yalapha esibhedlela. So kungani yinto yabantu abalutshwane kodwa vele akula student osefu lapha sonke sisengozini kokuthi vele kungathiwa yi-one othi ubanjiwe kufanele ukuthi sibanjwe sonke.
Unkosikazi Lethu Buhle Nyoni ongudadewabo womunye wabafundi ababanjwe igcikwane uthi lokhu ngani kwenziwe ngabomo ngoba abongi abaningi bengabuyi emsebenzini.
Umkhuhlane lo ukhona njalo awukhethi muntu kodwa mina ngisuka ngibe lokudana ngoba abantu esikhuluma ngabo ngabasafunda ukuthi wayibona befuqelwa ukuthi baye emawadini lapho abanye bengabuyi emsebenzini. Lokhu kubi kodwa besicela ukuthi uhulumende akukhangelisise. Enye igeneration yabe isiphelile lalapha abasiwa khona siyezwa ukuthi kuthiwa akula kudla. Lokhu ngokunye okuzaqeda abantu akulungisiswe kumbe honest babe le yabo indawo ukuze kukhanye ukuthi they are essential workers.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba labo abagulayo sebesusiwe ezindlini zabo esibhedlela sempilo basiwa elangeni lapho okuhlala abantu abalomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 mayelana lesiphatho esinikezwa abongi abasafundela umsebenzi asebegula. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo enkulu isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka-28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokuqansa kwenani lababanjwe bele COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esethe usezaqinisa njalo iziqondiso ze-lockdown ngenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni. Umlando lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izolo ntambama idale labaphathi indaba bakahulumende lekhabhinethi lethule umbiko othi ngenxa yesiqubu sokumemetheka lokuthelelwana kwi-coronavirus eZimbabwe izikolo sizake zime ukuvulwa ngontulikazi njengalokho besekuhleliwe. Umongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uthi kuyajabulisa ukuba izikolo kazisavulwa linyanga.
Indeed, the government was able to succumb to our pressure and defer the opening.
Uhulumende ulalela izifiso zethu ezokuba isikolo zingavulwa. Loba nje sijabulela lesi sinqumo, sitshela uhulumende ukuba athenge konke okufunakalayo ukuze abantu bavikeleke umkhuhlane we-coronavirus. Sifuna ukuba nxa isikolo sezivulwa senelise ukuhlola abantwana bonke.
Lokhu kugcizelela isikhulumeli senye njalo inhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS umnumzana Nation Mutsitirwa.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi isikolo zingavulwa siyakuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala ukuthi isikolo akumelanga zivulwe nxa kungakabi safe esikolweni. So kumele sithathe isikhathi lesi silungise i-issue ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini. Siyenze futhi rethink i-content esiyifundisa esikolweni ngoba abantwana abaningi bayakwanisa ukuqeda isikolo kodwa i-content esibafundisayo kayiba prepare ukuthi bona bazisebenzele.
Omunye umzali wemzini weRand Park 1 umnumzana Tafazwa Chikandiwa uthi sokumele kube lendlela zokuba abantwana bathole usizo ukuze bangalibali izifundo zabo.
Mina ngibona kuyinto eqoqekileyo sibili ukuthi uhulumende wethu ayenze ukuthi izikolo zingavula ukuze abantwana bethu labo bengatholakali bephambaniswa kumbe lawo bebanjwa yi-corona leyo. Kodwa ezokucelayo futhi kuhulumeni ngokuthi njobe senze ukuthi abantwana bengahambi ezikolo kuyini angakuyenza ukuze abantwana laba behlale bephathekile ngomsebenzi wesikolo. Abanye begcine sebesiba izidakwa ngoba nxa yokuthi basebeswele into zokuyenza. So labo sicela uhulumende sibili asincedise.
Umzali unkosikazi Michelle Dlamini uthi isinqumo esethu nguhulumende sizavikela abantwana.
Ngesizathu sokuthi ama-cases sizwa kuthiwa sedlule i-1000. Izikolo zathi zivalwa abantwana behlala phansi lababalisi kwakule number encane kakhulu engadluli 5. Kodwa kathesi besokuthiwa bavule khona sokule ma-cases amore than 1000 okuyinto ekade imangalisa kakhulu. So nginanza ukuthi abantwana abanye babesema-boarding schools bavela kuma-provinces atshiyeneyo bazabuya lawona umkhuhlane bahlangane uphinde umemetheke ungene la ku-community. Nxa kusenza uhulumende ngabe izikolo lezi uyaziposta kuze kufike uSeptember.
Ukumisa kokuvula kwezikolo kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimele ababalisi sezikhwezwe emthethwandaba waphezulu ewe High Court udaba lokuba zifuna uhulumende ame ukuvula izikolo nxa inganikanga ababalisi lezifundo okudingakalayo ukuzivikela ukuthelelana i-COVID-19. Abaningi besebedaniswe yikuba abantwana abaloba imhloliso kanhlangula baqhubekela phambili kungelani lokuba umkhuhlane lo usumemetheka ngesiqubo esikhulu eZimbabwe okwethusayo. Iningi laba kade betholakala beligciwane leli bekuyilaba abavela phandle kwelizwe abaphindela ekhaya kodwa kumaviki amabili edluleyo ilizwe libone ukuqanza kwenani lalabo abangazange baphume elizweni. Embikweni owethulwe ngemva komhlangano wedayela ekhabhinethi uhulumende uveze ukuba ngaphandle kokumisa ukuvula kwezikolo usazaqinisa iziqondiso ze-lockdown ngoba ukuyekethisa lokuvula kwezinye indawo kungabe kuyikho sokubangela ukuqanza kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli liqansa eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba okugoqela kwele-South Africa laseMelika. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umanyano obona ngezempilakahle emhlabeni jikelele oweWorld Health Organization uthi kufanele kusetshenzwe gadalala ukuthi abantwana beqhubeke behlatshwa amajekiseni okwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Njengoba uphenyo elwenzileyo lukhomba ukuthi inani lawo selihlile ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 limemetheka. Isithombe somuntu otshengiselayo esola ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu oyinhlanganiso ye-Black Lives Matter sakhiwe eNgilandi ebusuku ngolwesithathu endaweni yaleso esasitshengisa umlungu weBhilithani owayethenga njalo ethengisa izigqili ezimnyama ama-slaves kudala esidilizwe ngenyanga edluleyo.
Izifundi ezidabuka kwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe ezisemakolishini aweMelika sezibeke iphika phansi ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe esedidele emuva kwisiqondiso sakhe esiphathelane lazo. Isiqondiso sabohlangothi lwendaba zabokuzwa olwe-US Immigration Customs and Enforcement Agency besizabamba ngamandla abokuza ukubuyela emazweni abo nxa amakolitshi abakuwo elezifundo zasebulenjini kuphela. UMichael Obe we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezomthetho odabuka kweleZimbabwe uNkosazana Messija Ngwesha ngalolu daba.
Ode ukhulunywe iviki ephelileyo ukuthi abafundi abavela kwamanye amazwe kumele babuyele lapha abavela khona ngabenga kusuzwe kwanisa ukuthi bahambe eklasini in person into yakhona ibivele ingalunganga and ibizaphazamisa abafundi kakhulu. So sithabe kakhulu ukubona ukuthi batshintshile and into obekumele bayitshintshe ngoba bekuvele kuyinto engalunganga.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo besithi ama college abo babezama lokho okuthiwa ngesingisi ama hybrid classes ukuthi amanye ama class uyamathatha ukusebenzisa ubulembu obe internet, amanye vele uyangena eklasini ama in person classes. Ubona ngani ama college lapha kwele melikaza aqhubekela phambili bezama ukwenza ama hybrid classes na
izikolo lezi bezizama ukunceda laba bantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bakwanise ukuthi babuye baqhubeke nezifundo zabo. Yikho bese betshintsha besithi bazayenza ama hybrid classes. Kodwa khathesi ngoba sokutshintshiwe sebekwanisa ukuthi bayenza ama classes abo nge-internet, izikolo zizathatha leli thuba ziqhubeke ukuthi item yonke ama class wonke azabe ku-internet. Yinto ezamake sure ukuthi abantu bonke ba-safe.
Siyabona ngesikhathi esiningi inhlawulo yabantu abaqhuba izifundo zabo kusetshenziswa i-internet iphansi kakhulu singaqhathanisa nalabo akuba kumele bayenze ama in-person classes. Njengoba ithuba likhona lokuthi ama college amaningi lapha kwele Melika azaqala ukuqhuba izifundo zabo kusebenziswa ukulembu njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani inhlawulo layo for ama international students layo izaqansa na?
Inhlawulo yama international students izayehla ngoba nxa ufunda uthatha ama classes ku-internet inhlawulo yakho na incane ukudlula nxa uzayo kuba ulama in-person classes. Ubona ama international students usually babadala imali ephezulu kwedlula ama students avela lapha. Ama international students azaqhubeka ibadala imali eningi ukudlula laba abavela lapha, kodwa izabe isinlutshwane than besahamba befunde eklasini behamba in-person.
Kulesikhathi ilizwe elemelika lalo lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus, kulabanye ababe kumele baqale izifundo zabo kwelemelika ngesemester le ezayo ngo-August, bazathola na ithuba lokubuya lapha kwelemelika uzoqala izifundo zabo?
Lokhu jinja sikwazi sibili ukuthi kuzakwenzakalani, kodwa ngokubona kwami ukuthi khathesi abakafiki e-America balokhe bephandle kwelizwe, ngokubona kwami ambonti bazakwanisa ukuqalisa izifundo zabo ngalonyaka ngoba oqala ama-embassy lokhu evaliwe bapha ama appointment kuphela nxa into yakho yi-emergency. So lokuthola i-visa kuzavele ukuthikhona ngoba ama-embassy avaliwe. So and isikolo sivula khathesi, sivula ngenyanga le ebuyayo. And futhi ama international students wona ebevele engavunyezwa ukuthatha ama courses online. So khathesi ukuthi umuntu asuke evela phandle kwelizwe avunyelwe ukuthi abuye besazi ukuthi ubuya ezothatha ama classes akhe ku-internet, ngokubona kwami kuzahlupha. Ngibona ngani ithuba leli ngelabantu abavele sebekhona apha abafundayo, abafundi abavela kwamanye amazwe abasebevele sebekhona apha phakathi kwe-Melika.
Bengicela ukuthi uphose lamazwi okugcina.
Into engayitsho ukuthi especially laba abafundayo ukuthi okwakhathesi kumele ulandele nje imithetho yona le uzayitshelwa isikolo sakho, uqhubeke ngama classes akho, u make sure ukuthi lokho usathatha ama credits ona laba abafunayo. Nxa ukhosi yakho i-undergrad uthatha 12 credits, nxa ikhosi yakho i-graduate uthathe 9 credits, u make sure ukuthi uyalandela imithetho yakho yonke ukwenzela ukuthi ungaphazamisi status sakho.
UNkosazana Mercy Jangwesha yingcwethi kwezomthetho. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Obe we Studio 7 ecingweni eSedam kwele North Carolina khonapha eMelika. Ukubulawa kweZimbabwe kwele Botswana ezandleni zamasosha akulelo lizwe sekuchiye inengi lilambe owangaphansi ngalesi sehlakalo. Ngeviki edluleyo amasosha akwele Botswana adubule abathathu beZimbabwe abangene kulelo lizwe okungekho emthethweni, okuchiye oyedwa elahlekelwe ngumphefumulo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weBotswana ukhiphe umbiko phezu kwalesi sehlakalo esithi abathathu laba kade bezama ukungena kulelo lizwe okungekho emthethweni badutshulwe. Umbiko lo uthi amasosha ahlane labathathu beseqa umncele endaweni yeShalimpo ngempumalanga kwezwe. Babikwa bedutshulwe lapho bezama ukubalekela amasosha. Amasosha athi asebenzise inhlamvu ezibuthakathaka ama-rubber bullets okuthi abathathu laba belimele kakubi. Omunye walahlekelwa umphefumulo efika esibhedlela. Lokhu kuthuthelise abanye okukhulu ugqala lenkokheli yeZimbabwe abakhala ngokuthi abeZimbabwe bayahlunyezwa kwele Botswana. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi iyakwazi ngokudutshulwa kwabathathu laba, kodwa ayikakhulumisani lohulumende walelo lizwe phezu kwalolu daba. Abe Zimbabwe kwele Botswana abafana lomnzana Mthabisi Dube bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amasotsha ekhetha ukudubula umuntu oyeqa umncele.
Kuyethusa ukuthi amasotsha angasebenzisa umbhobho wemuntu ongaphathanga lutho. Sithemba ukuthi lokhu kuzakhangelisiswa inkokheli yamazwe omabili. Akuzwisiseki ngoba kuhlala kulabantu abayeqa umngcele, kungani bekhethe ukubadubula.
Omunye oweZimbabwe umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi kuyasolisa ukuthi umuntu angabhubha ngemva kokudutshulwa nge-rubber bullet.
Kuyasolisa ukuthi rubber bullet yiwe ngabe imbulele. Kungabe kusetshenziswa ama live bullets. Indaba yakhona ihlangani. Njalo uzibuza ukuthi kuqale nini ukuthi abangene elizweni ongekho emthethweni bayadutshulwa.
Ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ekuqaliseni komnyaka, eleBotswana lavele latsho ukuthi lizaqinisa imizamo yokunqabela ukungena kwabantu elizweni ongekho emthethweni. Lokhu kugoqela ukwengeza inani lamasotsha alinda emngceleni phakathi kweBotswana leZimbabwe. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena kwele Botswana ongekho emthethweni. Inombolo ezisanda kwethulwa nguhulumende wakwele Botswana ziveza ukuthi kulabe dlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha i-60,000 abeZimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni phakathi komnyaka ka-2016 lalo nyaka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
EleMalawi selize laba lomongameli ogcotshwe okusemthethweni ngemva kwenyanga ezilithumi lantathu kulungiswa loludaba. Ngenyanga kanhlangula mhlazi ku-23 umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Lazarus Chakwera wanqoba kukhetho lwesibili. Owayengumongameli umnumzana Peter Mutharika ngamavoti ayisilinganiso esingamachumi amahlanu lasitshiyagalombili 58%. Ukhetho lwakuqala lwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2019 lapho uMtharika athi unqobe ngesilinganiso esincane. Kodwa uChikwera owayenguye owayelandela uMtharika kukhetho walandula impumela esithi bekulokuqilebezela wasesiya emthethwandaba weConstitutional Court. Umthethwandaba lo wathola kulobufakazi bokuqilibezela wanquma ukuba kwenziwe olunye njalo ukhetho. EleMalawi ngelesibili kuphela kuzwekazi le-Afrika ukugenqula impumela yokhetho phezu kokungaqutshwa kahle kulandela eleKenya ngomnyaka ka-2017. Unobhala wona ngezenzakala elizweni leMelika umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthokoza ngokulandela umthetho okwenziwe kukhetho lokudinga umongameli weMalawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president.
Abantu beMalawi bakhetha uLazarus Chakwera njengomkhokheli wabo ngokwesibili ukuba umthethwandaba ugenqule impumela ngokungaqutshwa kuhle kukhetho kuzwekazi lwe-Afrika, njalo ngokwakuqala ukuba ukhetho lwesibili lukhethe umongameli webandla eliphikisayo.
Truly a historic opportunity for the people of that country.
Umongameli Chakwera uthi unqoba kwakhe isibonelo somthetho lentando kaZulu. Embikweni wakhe wokugcotshwa uthembise uzifaka phansi komthetho. Lokhu kusho ukuthi njengokufunwa ngumthetho ngizaveza inotho yami minyaka yonke ngiye edalele parliamente ukuyaphendula imibuzo yokuthi ngibusa njani. Ngizethulela idaleleli amacebo okwehlisa amandla kamongameli, ngiphe amandla ingatsha zikahulumende okubalisa idalele parliamente logatsha lwe-anti-corruption Peru. Leli lithuba lokuba eleMalawi lisebenzele ikusasa ecacileyo elohulumende kantwando kaZulu lenkululeko.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa aziboni ngaso linye ngokutshengisela uqoqwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo mhlaka 31 Ntulikazi. abenhlanganiso lezi bakhuthaza uZulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela ekhonona kuhulumende ngokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe kubangelwa ikakhulu yinkohlakalo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Tshengisela lokhu okuqoqoza inhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sekulethe kwehlukana phakathi kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Labo abasekela ukutshengisela lokhu bathi uhulumende weZANU-PF leziphathamandla zakhe yibo ababangele ukubhidlika komnotho lenhlalo kaZulu, ngakho kuhle mhlaka 31 Ntulikazi batshelwe ukuthi abaphume baphele. Abangavumiyo bathi kudala kutshengiselwa kodwa akukaze kube lempumela ebambekayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosinathi Ncube uthi usekela kakhulu ukutshengisela lokhu ngoba yikho okuzakhombisa iZANU-PF ukuthi ayisafuneki embusweni.
Akuna mithi ezibhedlela uhulumende engayakhona ukuhaholisa amanesi, kaholisa ama-teachers, kaholisa zonke ama-civil servants ubhizi ngokusebenza imilitary ukuthi aqhubeke ekuphawa. So isibhedlela esingasifisa kakhulu ukuthi ngasiyenzakala siphumelele ukwenzela ukuthi mhlawumbe uhulumende weZANU-PF aphume embusweni, bese kusiba lohulumende omusha ozayinkluda amaZimbabweans wonke, ozaphinda uhloniphe ilungelo loluntu, attract investment from all over the world.
Le into egcizelelwa intsha ebandla le-MDC Alliance unkosazana Loveness Kotora, yena othi baphethwe njengezichaka emazweni nje kungenxa yomonakalo odalwa nguhulumende weZANU-PF elizweni.
Scattle of being ama foreigners basithatha njengedoti isikhathi sonke, basiza amakhwerekhwere lapho siyahlukumezwa isikhathi sonke, sifuna ukubuyela ekhaya kuphela, sophila kanjani kungela umsebenzi. Even izinto abazali bethu basafa, igrocery yadula, i-government le ayicabangile abantu, maybe after a month kuzoba ngechange.
Kodwa-ke isikhulumeli sebandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele-The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi bona njengebandla abazukuba ingxenye yalokhu kutshengisela lobanje benganqabeli amalunga abo afuna ukuphatheka. Uthi imbali yeZimbabwe ikhombisa sobala ukuthi ukutshengisela akukaze kube lempumela enhle kodwa kuphetha ngezililo.
Asitsho ukuthi abantu kabangabhikishi, kodwa sithi thina akube kubhikisha uzathi nxa sokuphelile umuntu obebhikisha asuke elenzuzo. Kungakho ukubhikisha thina esithi sifuna ukukwenza ukubhikisha kokwakha amabhilidi lapho kungela amabhilidi khona, ukubhikisha kokwakha izikolo lapho ezingekho khona, ukubhikisha kokugebha amadamu lemigodi lapho okungela amanzi khona, hatshi ukubhikisha kokungena ezitaradeni abantu bethwale ama-placards bajikijele bathuke bacula izingoma qede babuyele ezindlini, abanye babotshwe, abanye batshaywe, abanye babulawe.
UMnumzana Nkululeko Mathe yena okholwa ukuthi ilizwe kufanele lidatshulwe phakathi umthwakazi azibuse, uthi labo abafaka iZANU-PF esihlalweni kabazikhuphele yona bona.
Kanti kunganjani ukuthi bona bezikhuphele iZANU yabo? Umthwakazi bathi befake iZANU, umthwakazi obhizi usifa lapha bewubulala ngegugurawundi. Bona lesi sikhathi babezifakele iZANU, sibahlula njani nje ukuthi bayikhuphe njengokuba bayifaka kwabo? Bangazifaka abafisa ukuzifaka, kodwa hhayi angiboni mina kube thina siyabhizi nje thina bathwakazi nge-restoration ofuna ukuthi isithathe ilizwe lethu labokhokho bethu sizibuse thina. Labana nabo bezibuse ngombuso wabo.
Ngusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo ukuthi baphakathi kwesaba okukhulu kwele South Africa ngenani elikhulu lalabo asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus.
Bonisa ukuthi kusasekhatshana lapho esiyakhona, njalo akakho umuntu oselethemba ukuthi kuzabuye kulunge futhi. Njengesizalwane saseZimbabwe silapha ngisizwa nisesaba ukuthi sizaphelelaphi, kuzayenzakalani ngathi ngalesi sikhathi esibe kangaka.
Sebebanga izinkulungwane ezingamakhulu amathathu, close to 300,000 asebebanjwe ileli gciwane, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine, over 4,000 asebefile. Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili, kodwa singeke hlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimele ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhlaka 28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7.